So we see card is in the VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023 igama ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ngizozana nje ke ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high. That's when beziza amandla okuthi you know bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hhayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu we-African Union Summit e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothy Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeleminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothy Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kuyabuhlungu kakhulu kwabalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubathukulizile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kuyabuhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had any lessons with them. We asked for our counselors in the school, the outside, to give the assistance, especially to Iklasiaki, our first form for class, for A1. And then particularly it loses the friend here, Arnold. Oh, we are not in the scene of the incident. Nancyka Mbambi, so he was still alive when Batame saw the roller, as a scene Arnold Mbambi, then Sage, he shaped the Vesai of the Zamu Stop Sleeping. How traumatized the Sana Dana like it. But he has. He's a Chinese, of course, they'll point your finger, but just call up to Lamteto. But this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga bese sikolo.
No, it was way out of school. Bakweni le after PM. Sebevele sebesiya ngkhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bathiyane lodaba lokulwa?
Kuba lama campaigns like anti-bullying. Yes, I stand with violence. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they look at other once they catch my drugs and they are high. That's when there's this amount of, you know, victimize abanye abantwana kubela berafu labanye abantwana. So aside through ama campaigns, ama group counseling sessions, inviting abantu, even the pastors have come, baba address our local police really from time to time. Baba abazokhuluma labantwana ne violence, ne bullying, ama drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi badiscipline kumbe batshaywe. Angazi ukuthi kuliqiniso yini khonokho.
Ya, can extend ngoba kanesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume zama ukucorrecta a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana bathese days they are not like ababudala ababesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abanye the next fan of it. Besides ibe kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayaenjoy kanti of course it's wrong in the road. But I think sibili laphana kusatshaya. Kwakuba declare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo.
Siyabesaba kanti ngabona umntwana engoye umkhuze bone efakwe kunyokuyi-resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So, yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothy Amoyo, ngumphathi wesikolo se-Founders High, esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe 36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya eLizimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Moses Vanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kayisiko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayizihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi baxhase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekti athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi ayemilizendlela elula kuleli daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyezele ukubuyela ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Likubona kungayisiyonto entsha ayenzayo.
Akusiyonto entsha, akusiyonto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekelele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni sithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengenandawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi basinde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa yindlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuleviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wase uthe izakhamizi sezile themba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezaleni yokuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephendile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngo-February 21. Ngalima sibili nje abantu sebekele njengakhonokho badela, but ngalima ngavuna ama-50 kg akhona 7. So bengingaku-advisor ukuthi abalenhlanyelo nxa insimu zabo ziqinile kabasiqinisele ukulima isikhathi sisesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunjanyana uyabulokhu kuqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana ku-ward 14 eKwanda South uthi lanqabele sifiso sokuthi balime abaselayo enhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu letulumanyange ukuze bavune lawo amanzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo ezifuyeni, hayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalini yokuqala ikakhulu eGwanda laseBedbridge zatha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenza lekomishini ye-National Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe lamaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngaleso sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe-gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare la uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izivi njalo ekunhlanganiso ye-West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-West Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenza since eZimbabwe njikavele imisebenzi shopping yekho imisebenzi. Ku-West Picking siyahlangana lama-challenges ashiyeneyo. siyahlangana lokuyeyiswa lokuthethiswa ukuthi nxa seziwe siphikini abanye bakuthatha nje ukuthi ingxenye awugwananga ikhanda mbinjani kodwa ukuphila siyaphila khonokho nje ukuthi basikela imali ezidakiweyo besifisa ukuthi nje ngabe kuyayenza basihlanganise labo lathi sibanike ezethu izikhalazo zethu ukuthi thinayi besifisa ukuthi besithengelwe ngemali engaka isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kule minye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa anti council i-city council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezika-city council we-speaking is illegal ayikho emthethweni we-speaking nje ngingathayisana lo munye nje kokubophumlanoti laphana ugogo sekemthathela isaka lakhe lamaplasi ukhanye gogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhimu ethatha kuthathayo sebembona esethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelanela amaplastiki bathi wona gogo abanye ogogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kunje kwafana ugogo lanayedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathingi lakuthiwa yabantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees nxa uvele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezitshiyeneyo bathi ugogo kayeloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezibini kodwa bamtheli ukuthi kayelo ekhaya kubuhlungu kaye
ngezinye indlela kuthi uthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela
ku-West Picking vele kule age zonke even ugogo le-70 something ukhona even ole-100 and something ukhona
kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zivi
imali siyithola so kunje besey nxa udobha ama-plastic and i-plastic utrega uyathenga i-plastic okuthiwa yi-TP nokuthiwa yi-HD ungadobha lezi uyathengisa etrega utrega kuthiwa usanegotiate iprice isikhathi sonke lesibe sithi 39 cents a-kg kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa escrap yard 10 cents amazenge 20 cents insimbi kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi bayathenga iphethi abanye lokho izigubhu zama-drinks lawo bane-price yabo so ukuthengisa yabo uthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo
siyabona ukuthi inhlanganiso yemathebeleland human rights institute yalincedisa ukuthi kube le nhlanganiso eye-West Pickers Association ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu
laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ukuthi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindela isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane ncane anti kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributha kwi-economy yezimbabwe sasingakwazi thina anti bona basuka basitshela ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo nesikhathi esinjenjeso kungaba beninyanga siyaphela ukuthi ubone ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngisezi yayimathibenza into i-spirit of human rights ivula ingqondo engingakuthiyela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho dobha lawo kakodwa lokhu dobha ukuthelele la uthengise impilo iqhubekele phambili thina abanye nge-west lay my sister sikhalele ukuthi ingathi bazasikhombela ngomunye iminyaka bathi nampano business woman ye-west kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-west lay
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa laye kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo
sibonge uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya sokulandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lo Chris Gande
A lingalithona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi
sawubona msakazi sawubona buti Gande salibonani balaleli be Studio 7
ungasela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile ukubona njani lokho
ngiyabonga umbuzo wakho Good Gande umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Africa kukhanya ngikhona ufika kodwa kwamanye amazwe ukusumemethekile okuzwayo siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale kungakho-ke sesihlaselwe vele khonkwana esasikwenza we-social distancing ukusanitizer wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi kuqala ngabo-January February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi kwathi kusiyatshaya o-March wahle wamemetheka so siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane
ele-China ngelinye lamazwe okuthiwa linabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthondobeza ubukhali be-COVID-19 manje pho kuthiweni
inani labantu abahlatshwayo e-Africa jikelele ngase sibambanisa amazwe wonke angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30% kodwa abantu be-Africa noma babehlaselwe yi-COVID nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwacede du njalo but kanti mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into kanti i-COVID yona ichiyene ngabi leminye imikhuhlane othi nxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane sazi ukuthi sime ngabi siya ngabi ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate hayi akusahambelani kumele ngiproduce i-certificate yami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile asazi njalo engxenye abezempilo impila kahle babangasitshela ngcono bengacashi ngomunye labo ngoba nangizwe becasha ngomunye bekhuluma ngokuthi i-severe illness and hospitalization hayi lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa yokuthi mina abantu engibasizayo lakhathesi ababanjwe iwona lo mkhakha omusha lo ngabantu abavaccinethwayo abagcweleyo uthole umuntu esifa ngegciwane ubusuzibuza ukuthi kanti kuhamba kanjani singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi thina besesijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye into ade singayenzi iminyaka empili edluleyo ngoba besitshaya i-social distancing kathesi asisakwenzi ukwehlukana omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle yabo kodwa-ke kuyinto eyukuthi ibisiyi-new normal ngesikhiwa ade siyiphile eminyakeni emibili le ngxenye edlulileyo so asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi nxa kuwukuthi kumbe sokule jovo omutsha ohambelana lomkhakha omutsha kumele sitshelwe nxa sesitsheliwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka hhayi ukuthi hhayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke kodwa hhayi abanye bayavikeleka asikho esikwaziyo thina ngemjovo Jehova sisiye esikolo abantwana babeJehova nxa bezalwa beJehova ngezinyanga zabo nezale iminyaka yabo nxa bangaJehova uyabo ungasela ndaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye uJovile kumbe kaJehova ngoba uyakwazi ukuthi umntana akho uvikeleke iCovid ke yona yindaba kungani ingelasiqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlaba imjovo womkhakha lo hayi usuright we
lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye linaye
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichane lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe ama single akhe athanda kuwethula. Untungameli Nkomo we Studio 7 uyalandisa.
Ngibingelele emsakazweni mphathi, ngibingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini. Ngokuhlala manje ngiselupani esigabeni seThebethebe. Okwamanje ngilamasingle track angu-2 ngaphansi kwamaMpakathana Gospel Music. Eyokuqala Indlela Zakho, esibili Ukukhuleka. Kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi Isilangazelelo Sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Gatheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Izoyiphinda njalo 062-851-1598. Le bengalibali ukufaka ikhodi iseSouth Africa okwamanje. Esibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0786423711. Abalandeli ubatshela waphamazi.
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo wonke abasixhasa ngakho bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo igospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singakahlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Dlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini emaceleni womhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.